disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 30 kumabasa 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje, inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhuphukile laya kwaba ngamatshumi amane 40.
Lolo linyathele eliqondileyo sibili nalelo. Akukho okunye okungaphazamisa khona lapho. Lokho ngokuqondileyo ngempela, akula ngenye indlela futhi lapho engenziwa ngayo. Ngakho ke lokho siyakubonga khona lokho ukuthi kube ngiyinto yonaleyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sesayine umthetho onqabela ukuxotshwa kwabantu abehluleka ukubhadala irenti ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe phezu kwe-coronavirus.
Udubo luyazakala ke ukuthi hayi isivuno seZimbabwe esomubasanga sibe sihle. Ngaleso sizathu wonke umumbu esiwutholayo uvela ngaphandle kwamanye amazwe.
Ukusilela kwempuphu kuyaqhubeka elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile ngesilinganiso esikhulu laya kwaba ngamatshumi amane 40. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu abayisithupha abayizakhamizi zeHarare babanjwe umkhuhlane lo izolo, kwathi ababili bawubanjwe ngolwesibili kobulawayo. Lokhu kutsho ukuthi abantu abalomkhuhlane lo kobulawayo sebelitshumi lambili, kuthi eHarare sebelitshumi lasishiyagalolunye. Abantu abahloliweyo izolo bangamakhulu amathathu lamatshumi amahlanu lanhlanu 355. Elizweni lonke jikelele uhulumende uthi sokuhlolwe abazinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,642. Asebefile balokhu bebane, kuthi asebesindile labo balokhu bebahlanu. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 227,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezintathu 3.2 million. Inhlanganiso ye-Africa Center for Disease Control and Prevention ithi izwekazi le-Africa umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 35,371 njalo wabulala abangu 1,534. Asebesindile bangu 11,727. Umongameli Emmerson Mnangagwa sesayine umthetho ogcizelela isinqumo sakhe sokuthi akula muntu omele axotshwe endlini ngenxa yokwehluleka ukubhadala irenti ngalesi sikhathi abantu abaningi bengayi emsebenzini emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Umnangagwa usayine umthetho lo izolo ntambama ngemva kokuvumelana kwedale labaphathintambo elekhabhinethi phezu kwenyathelo lelingo lwesibili. Umthetho lo uthi abalotsha ezindlini zokuhlala kanye lasendaweni zamabhizimusi bavunyelwe ukuthi bengabhadali irenti kusukela kathesi kuze kususwe iziqondiso zokuvalwa kwelizwe sokwedlule i-coronavirus. Uthi njalo lanxa abanikazi bezindlu belelungelo lokuhlawulwa irenti yenyanga zonke nxa ilizwe selivuliwe, kulicala ukuthi babhadalise abantu irenti le isizele. Abalotshayo bayalithakazelela lelinyathelo, kodwa abanikazi bezindlu kabalijabuleli neze. Vati inhlawulo ye renti yiyo ebaphathisa ukondla imoli zabo. Sixoxelo walwa impi yenkululeko njalo eyisakhamuzi sakobulawayo umnumzana Maxim Kandla.
Kuqonde kakhulu lokho kwenziwa nguhulumende ukuthi abantu bengabhadali irent. Lolo linyathele eliqondileyo sibili lona lelo. Akukho okunye okungaphazamisa khona lapho. Lokho ngokuqondileyo ngempela. Akula ngenye indlela futhi lapha engenziwa ngayo. Ngakho ke lokho siyakubonga khona lokho ukuthi kube yinto yona leyo. Akuchiwe ukuthi khona kumbe onjani kumbe onjani. Abanikazi bezindlu xa uthole bengabhadali irent akulalutho abaluluzileyo lapha.
Manje nxa kuyikuthi abantu kababhadali irent ngalesi sikhathi bona abanini muzi ade bephila ngayo irent yona leyo bazayenzani?
Ngokuqondileyo lokho ukuthi khona simchayela uhulumende ihlombe ngokubana lithuba lokuthi khona la etshengisa ukuthi khona uyanakanela abantu bangathwali nzima. Isizathu yikuthi phela abantu kabakho emsebenzini kuvaliwe lokho kuthiwa kabahlala ezindlini. Yikho ke oleloja kumbe ongelaloja kakufanane abantu labo bengabhadali irenti ngenxa yesimo esikhona elizweni. Hayi, kuqondile khonokho okwenziwe nguhulumende.
Ungamchayela ihlombe na uhulumende ngokuthatha isinqumo lesi asithetheyo njengendlela yokunakekela uZulu kumbe singathi indlela yokudinga amavoti phambilini kokhetho?
Ukuthi khona singathi thina lapha indlela yokuthi uhulumende udinga amavoti kambona ukuthi kungaba indlela enjalo ngesizathu sokuthi khona lapha nje sihlezi ngalonolu hlobo akusiwo sikhathi samavoti lesi. Lokhu kakwenziwa nguye nalo uhulumende akuphela walapha, kwenziwa zinkokheli zonke, amazwe wonke nje akhangelela ngabantu elizweni. Amazwe wona lawo asekwenzile lokhu. Ungahamba uyekhangela eRwanda, uGagame wahambisa zona ngokwazi izimota zihamba zisiyangena ezindlini zabantu, abantu benikwa konke okokudla, kwakungasikho kudinga ivoti lokuyana. So ke sikubona thina lapha kuyinto eqondileyo nje engelani ukuthi khona kumbe kukhalelwa amavoti kumbe kukhalelwani, kodwa ke into nje kuphele siyibone iqondile ukuthi khona abantu bethole usizo kuhulumende. Thina simchayela ihlombe izindlu silazo, kodwa ngiseze ngikhangelele phela ukuthi ngiphile ngiloja. Isimo sesikhona kathesi lesi isimo singalunganga, abantu kabahlala ezindlini, iloja lelo kalila mali yokuthi lingabhadala umnikazi wendlu kathesi ngoba uvele bahlezi bonke basendlini khona lapho. Wenza usekhaya khonale kumbe ungaphi umnini wendlu leyo, kodwa okuqakathekileyo ukuthi uhulumende uthena hlala nini ezindlini. So laphana kufanana lokuthi khona yena ngala lutho azaluluza umnikazi wendlu, ngakho ngazithatha umnikazi wendlu njengokuthi khona yena ngokwakhe akalaloja alalo. Yisikhathi sokumele ukuthi ephile ngakho lokhu ekhangele khona lokuthi ngalaloja, ngoba iloja likhona lona lelo alinakubhadala ngoba nakalikho emsebenzini, kodwa ke abantu kabahlala ezindlini. Njengalokho kuthiwa nguhulumende, uhulumende ulemizamo yakhe ayenzayo ukuze bona labo abantu abathiwa kabahlala ezindlini bethole ukuphila.
Umnumzana Maxim Kandla isakhamuzi sakobulawayo njalo walwa impi yenkululeko. Ubexoxa lo Chris Gande we Studio 7. Abanye babaphila ngokuthengisa ezitaladeni bathi bafisa ukuthi uhlelo lokuvalwa kwelizwe phezu kwegciwane le-coronavirus lugcine ngeviki ezayo ngoba sebelamba ezindlini. Isikhathi sohlelo lolu esabekwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa siphela ngomvulo, kodwa ngempiko ayethule izolo uMnangagwa ulakho ukuluqhelisa. Lanxa abaphila ngokuthengisa besithi sebehlaselwe yindlala, uhulumende uthi uphakathi kokwabela abaswelayo imali lokudla, njalo uthi abaqhuba amabhizimusi amancane labo bazathola imadlana yokuwavuselela nxa ilizwe lingavulwa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni.
Umvulo bekulo ngxoxo kade ikhona emsakazweni omunye khonapha we-wireless elizweni lapho esibuze khona uminister uMavima ukuthi imali iphuma nini. Wasesithi yena imali iyaphuma inyanga nalingapheli, imali yakhona yi-200 bond umelitholwe ngabantu ukuthi basizakale. So ikoda namhlanje ngikhuluma kunje akula loyedwa othe sitholi
alisoli ukuthi kungaba lobandlululo kumbe okunye
inkinga ekhona ukuthi abacacanga ngikuthi indlela abayisebenzise ukukhetha abantu yipi so akula ongathi ibhalwe lapha nansiyana asikhangeleni ukuthi abantu abazuzileyo kumbe abazazuza bayaqondana bengithi lokho kubhalwe ukuthi indlela abakhethwa ngayo iyavuma into abathole imali kumbe bazayithola imali ukuthi bayithole so kathesi inkinga esilaka ukuthi kasilakho kubhalwe khona ukuthi singathi hayi abantu abazathola imali kukhangelwe izinto lezi nangu usuyitholile and kuyatsho ukuthi hayi lowo muntu imali ade mele ayithole so khonokho kuba le kudala imibuzo yokuthi kuzaba kukhanyiswa indlela eqondewe yini kuzaba lobandlululo so kuze kube isikhathi sokuthi imali le ibembe kubuya nini asikwazi njengoba kuthiwa inyanga ingapheli mbe kusasa asikwazi kodwa-ke nxa sekuthe kwacaca khonapho-ke sesizadikithi naye ngendlela esibona ngayo lapha kuhambe kubi lapha kuhambe kanje lapha kuhambe kuhle nxa kuhambe kuhle
amalunga enhlanganiso yakho awuqhuba njani umsebenzi
khathesi sikhuluma kunje akuvaliwe ngci akula bantu abasebenzayo abantu esisebenza labakula abahamba emkambo ukuthi bayithengisa bathole imali baphile sokuvaliwa kula muntu osemsebenzini nxa ngikhuluma nje kunje kusitsho ukuthi-ke kulobunzimanyana kakhulu ezindlini lapha abantu abaselamali ezokuthi bathenga ukudla ngokunjalo-ke kuyisifiso sethu sokuthi ngabe kuyaphakanyiswa mbijana abantu benelisa ukuthi bayehambe emsebenzini kumbe kube lamazopho ukuthi abantu nxa besiya emkambo kuhamba inani elingaka nxa kusenzela ukwehliswe phela ukuminyana kodwa-ke ngesifiso sethu ngaba kuthiwa kuyavulwa ukuthi abantu bakwanise ukuthi basebenze ngenani eliphansi njalo futhi kulandela izinqumo zenezo ezibekiweyo zokuthi kwehliswe ukumemetheka kwamkhuhlane ezigqugquzelwa yinhlanganiso yezempilakahle yomhlaba jikelele i-World Health Organization so kuyisifiso sethu ukuthi ngabe kuyavulwa mbijana abantu basebenze at least kube ngconywana and babe bethola kushaya kunokuncane ukuthi khona ngabe bazothenga ukudla ngoba inkinga yokuthi abantu abazisebenzayo kabana mali ebayibekayo esingama-savings ukuthi nxa sokunje umuntu edobha ikhadi lebhenki ahamba athi ngithiye ukuidola kwami laphanamana ngiyedobha isawuto le phakethe lamatemba kathesi-ke akula akunjalo so ngokubona kwethu ngakuthiwa kuyavulwa mbijana abantu basebenze kodwa bekhangelwa ukuthi balandele izinqumo zokuthi kwehliswe lo mkhuhlane impahla zokusebenzela sifisa ukuthi ngabe uhulumente nxa kuvulwa kunjalo akhuthaze ukuthi abantu bagqoke izinto zokuzivikela kumbe ngamamaski lawo abantu bevunyelwe bagqoke nala even okuzivazela okuzithungela siyawazi abantu abasebenzayo abaningi fele basebenza ngezandla abanye sibathungela amamaski ngomnakano othi nxa singazi ezempilakahle sinakana ukuthi angancedisa ukuthi avikele ukumetheka komkhuhlane lo nxa abantu bengabamba naleyo-ke imilayezelo yokuthi baziphathe njani nxa besebenza
umnumzana Michael Ndiweni yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7.
Umsakazo weVoice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo olwisana kakhulu lomkhuhlane weCoronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizophinda njalo +1 202 465 0318.
Abagaya impuphu bathi ilokhu isilela elizweni ngoba uhulumende uyehluleka ukubadingela umumbu owaneleyo. Ngokunjalo bathi sebezidingela umumbu phandle kwelizwe okusuke kubangele ukuthi bathengise impuphu ngentengo ephezulu engeneliswa ngabantu abanengi. Sixoxele omunye wabakulibhizimusi umnumzana Abednego Bebe.
udubo luyazakala ke ukuthi hayi isivuno seZimbabwe esomumba sanga sibe sihle ngaleso sizathu wonke umumbu esiwutholayo uvela ngaphandle kwamanye amazwe ungakhohlwa ke ntuka ukuthi ilizwe leZimbabwe ngalilayo lokho kuthiwa ngama lines of credit lamazwe amaningi emhlabeni so ke ngezingidlela nxa lingala line of credit into zonke kufanele bazithenge ngemali yangaphandle kwamazwe esithi ngezingidlela eyicash so sokufanele uqale kudingakale ke icash ukuthi ithola kale ibisisi yathenga lo mbu so mbonani ke kulobunzima bokuthi ke icash ngathi imali yangaphandle kwamazwe itholakale ngobuningi bayo ukuthi ke umbu ubuye ngobuningi bayo so yibo ke ubunzima obukhona elizweni engingabutsho kwakathesi
ngezinye indlela impupho yomumbu eliyabe lizithengele wona phandle kwelizwe intengo lani libuya likhuphule
nga umbumbu uthenge ngaphandle kwelizwe ke ufanele uthi ke uthengise ngemali eza kwenza ukuthi ubisele imali leyo othenge ngayo at the same time ukwanise ukuthi uholise izisebenzi ubhadale lemfanele okufanele zibhadale nxa kuranwa i-business so ke ngezindlela akulula ke ukuthi leyo mpupu ibe impupu elentengo ephansi ngoba iyabe vele ithenge ngentengo ephezulu so nxa ivele ithengwe ngempendulo ngentengo ephezulu la izathengiswa ngentengo ephezulu asiqathanisi ke la kahulumende ngoba yikho ekahulumende ingatholakali lula ngenxa yokuthi ile ntengo efakwe nguhulumende ukuthi kufanele ingathengiswa iwudlula intengo enje kodwa ke leyo ntengo ayingeke ithi ngisiphiwa lokho esithi ukusustaina ibusiness ukuthi ayingeke ikhulise ibusiness ngoba iyintengo eyabe kuthiwa alithengise ngentengo enje kodwa ke uhulumende abesesithi ke hayi sizalibhadala ke imali yende eliyabe lihlise ngayo kodwa ke kuba nzimanyana ngoba eZimbabwe inflation leshini yangkhona ingane iqanise kakhulu le mali yangkhona la nxa uhulumende eseyibhadala after kubo 3-4 months iyabe singaso mali enga eloncedo iyabe sidliwe inflation
udaba lukahulumende olokuthi lina njengabosomabhizimusi kumele lehlise intengo ubona lusebenza yini
nibona engani ukusebenza kwayo kuzaba into enzima ke tungabili ngoba kakulula ukuthi uhulumende aphonge ukuvuka sithi sevumelana nababhizinisi ukuthi behlise intengo ekwehliseni intengo yikho okuqala khona ukubona ukuthi zona izinto eziyabe zehlisiwe zizabe sezitholakala emkambo womnyama ngoba phela eZimbabwe okwakathesi izinto zonke esizithengisayo kwezamabhizinisi zivela ke ngaphandle kwamanye amazwe nxa zivela ngaphandle kuya ngokuthi ngithenge nemalini khona ngaphandle ngakuthwala ngakufikisa lapha eZimbabwe ngemalini yikho okwenza ukuthi ke kube sokuphuma intengo lezo esizibonayo kodwa ke nxa sokuthiwa ke kuyakhontrolwa ke ama-price ngibonani kuzaba lohlupho olukhulu ngoba sikhuluma kunjenje lokho kwaqala ukuthi kuyakhontrolwa i-price yempuphu sokubonakala impuphu ithengiswa emkambo wamnyama ngenxa yokuthi ke kwenziwa yikho khonokho ukuthi uhulumende ufuna izinto zithengiswe ngentengo ephansi kodwa zona ke izinto zangkhona zingatholakali lula
umnumzana Bednico Bebe ngusomabhizimusi ogaya impuphu kusenjalo impiko kahulumende yokuthi uvumelane labosomabhizimusi ukuthi behlise intengo yezinto iyayithandabuzwa ngabaningi ngoba kungela lutho osolwehlile abanye bathi inyathelo leli lilakho ukubangela ukusilela kwezinto elizweni sebuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi ulubona njani lolu daba
engathi akula kwethusa okukhulu njengalokho esikubonileyo ensukwini ezidlulileyo ukubana le ayiso price control as per a directive evela kuhulumende but kulokuvumelwana phakathi kwahulumende labayi babayenza ama-product singakhangela ukuthi ngezinye indlela kulokuyindlela kwe-social contract kokuvumelana ukuthi asimanejeni izinto ngale ndlela lakho sizakhangela ukuthi bona batholane nxa uhulumende sebevumelane nohulumende lakhonokho yinto esizakhangela ukuthi siyibone kodwa osomabhizimusi abayibo bezitolo ngalokho belokhu bethwele i-product abayithola ngeprize eyayisigwezwe ngama-wholesalers lama-manufacturers kunzima bona ukuthi behlise iprize ibuyele eprizini endala kungela ndlela yokuqondisa ukuthi kwenziwa njani lokho
abaningi bathi besaba ukuthi inyathelo leli lingabangela ukusilela kwezinto ukubona njani
yikho wonke umuntu akwesabayo ngoba ngendlela izinto ezenzakala ngayo economy sivele ngokwayo ayifuni ukungenelwa ngendlela enjalo kodwa kulokucabanga loba sithi kulokuhlela ongani kulokuhlakanipha ngoba kuyisivumelwano phakathi kwama manufacturers lo ma retailers lo hulumend ukuthi asehlisene ama price asiko esikujale kuleyo lokana bese sikubona esikhathini esidlule ukuthi uhulumend yena ngkwakhe uyazikhathuletela athi price lefuze ibe yilokho obe sokusenza ukuthi ungathengisa ngaleyo price wena wothenga enye iprice uyarana iserious loss obe sokusenza kube ngcono ukuthi ubusiness athathe izinto azigibe emashelfini azifake emkotweni athengise ngeprice engcono ngoba lapho esezikhona zasezikukontrola kodwa ngendlela abaqoqe ngayo bengakwanisa ukulungisa indlela yokuthi kwenzakalani kuleso stock esade sesithengiwe njalo istock esehlisa amaprice siqalisela ngapho kusiyafika nini njalo ukwehliseni amaprice lokho kuyisikhathi esinganani kwehlisiwe nxa siprice monitorium le ekhona nge 1 month nge 2 months nge 2 weeks kufuze kucace izinto ezinganazicacanga lezo okwenza kube nzima ukuthi loba umuntu ongumnini osabhizimusi akugcwalisise ngokugijima ngoba ungayehlisa kusasa umombethela misiphelile wona kube sokungodliwe yiko ongani kule phutha elikhulu ngaleso sikhathi
umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende sexwayise izikolo ezizimeleyo ezibikwa zisithi abafundi kumele bebhadale ifizi yetemu yesivili lanxa izikolo zingakavulwa ukuthi kumele zitshiyanela lumkhuba. Iphephandaba linye lithi njalo indawo zempilakahle ezinengi eHarare lakoBulawayo seziqalisile ukuhlola uzulu umkhuhlane we-coronavirus. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, mina nguhlaleleni komadlambuzi. Nginesikhalazo somkhuhlane lo osifikeleyo ukuthi umkhuhlane lo ufike ngesikhathi esibi kungela lutho olutholakala emasimini. Akula lutho luzwayo indlala hayi sizazwa sibili izidumbu zabantu labantwana basegangeni abavalela amaboda ngapha bengalakudla bengalandi futhi aluwe bengavulela amaboda phela babuye emakhaya abo
salibonani basakazi be-studio 7 igama lami ngusiphetheni Mpofu ngise-Francis Town ngithanda ukulibonga ngomsebenzi eliwenzayo emhlabeni wonke jikelele lisazisa lokwenzakala kithi eZimbabwe ngithi inkosi ilibusise
Basakazi be-Studio 7 sanibona njani thina ngapha bakithi sisushwa yi-network i-network internet network iyayala vele ama-network nje wonke ayala ngapha so sile problem noma silezinto ezibalulekile singathi siyazifaka hayi siyahlala efonini nje ubonile okungakathiki asikwazi ukuthi siyenze njani kodwa-ke silesikhalo nje uhulumeni ukuthi abazame ukusithumela abantu abaziyo ngalo mkhuhlane we-corona bakithi oke kuyaziswa abantu kabani ngoba siyananzelela ukuthi ungathi uyamemetheka lo mkhuhlane okhulumayo ngusikoti Mpofu endaweni yasekwenini underplant ngiyabonga
Salibonani balaleli abasakazi bakaStudio 7 ngizolami ngivusumuzi Dincube ngiqhamuka eSolotsho okwamanje ngisethola ngizwa ubuhlungu nge-lockdown le sike yenzakala elizweni lethu eZimbabwe ngizwa ubuhlungu kakhulu abantu abaningi sebelahlekelwe izimfundo zabo abantwana sebelahlekelwe izikolo nami ngikhuluma nginje bengenza i-attachment yami Solotsho District Hospital nursing assistant from Ocean Bed Foundation Trust training okwamanje simisiwe ngendaba yokushota ama-protective clothes ama-mask izinto ezingavikela i-coronavirus ngilusizi ngabantu abaningi
okwamanje ngisemaphandleni siyahlupheka ngapha indlala esibulala amanzi amanzi asila nathi emadamu asecitsha asecitsha sokuludaka uma ingafika leli gcikwane lapha kithi liyatshala isifuxuze sonke nje nge-one day umgodi uyi-one phakathi kwamalayini angu-four uyi-one umgodi lapho esithola khona amanzi aklini siyavukela ebusuku phezu komqando ongaka ngaphezu kwekorona engaka siyagotsoza no social distance no protective clothes indaba esizayithini naleyo sigotsoza nje khonapho siyagotsoza sigotsoze iphelenye igrouphu kulandele enye igrouphu ugodolo leyana uyabe ungakwazi ukuthi umuntu olubambileyo lokugotsoza lulani
e salvanani ebalaleli bestudio 7 labasakazi lona okhulumayo ngugist sonduku umfo kandlovu laphana eplumtre endaweni yakogambo ngaphansi kwenduna ogambo ngikhothama kuso isilo ubulelani kalobhengula kakhumalo right basakazi ngile nkinga la sezwa laphana uramaphosa esengeza i-lockdown eqala nje i-lockdown ethi 3 weeks sabona lo president umnangagwa esithi 3 weeks sabona uRamaphosa esithi kona kuza kuba le extension ye lockdown uzafaka 2 weeks more sabona lo mnangagwa engezelele 2 weeks izolo sibone uRamaphosa esithi uzapha abantu bakhe i 500 billion yozabhekana le coronavirus yamaranda wathi abantu abangasebenziyo bazathola o 350 labathola ama social grants bazathola ama 300 250 labo gogo labakhubazekileyo njengoba upresident wethu ehlale lungisela konke okukhulunywa nguRamaphosa akalungisele phela la etshela abantu ukuthi abantu bakho zabayenzelani I'm very disappointed ngopresident wethu ukuthi kuthiwa ijetha yakhe i-expensive ngesivili ngokudula kubaholi be-Africa udlula ngoyimorocco even uRamaphosa oyibhiliyoneya ngizwe bethi ijetha yakhe ingunumber 9 ekananga kwangunumber 2 so sizama ukuthi upresident wethu akadonate la isibone angithi ule mali njengoba le jetha yesivili edulayo akadonate so thina esikulindeleyo ukuthi njengoba ehlale elungisele okukhunywa uRamaphosa akalungisele sibone ukuthi yena uyenzelani abantu bakhe ngiyabonga ngokuhlala lapha ethembise egoli
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kwele-South Africa selikhwelile laya kwabalikhulu lantathu kuthi asebebanjwe umkhuhlane lo sebezinkulungwane ezinhlanu ezilamakhulu edlula amathathu 5,350 ilitshe elawela enkangala yeSahara livela enyangeni elilesisindo samakhilogramu alitshumi lantathu likhangelelwe ukuthengiswa namuhla kwele bilitane ngemali engange 2.49 million US dollars. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Uhulumende waleli lizwe uthi kule philisi aselizamile elikhanya lithembisa ukuthi lingelapha umkhuhlane we-coronavirus. Okhokela imizamo yokulwisana lalomkhuhlane uDokotela Anthony Fauci uthi iphilisi le-remdesivir lehlisa isikhathi umuntu ole-coronavirus aphola ngaso. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane lo eMelika lona selikhwelile laya ku-61,000. Izolo kuphela kufe abantu abazinkulungwane ezedlula ezimbili. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabangama-40. Umongameli Emmerson Mnangagwa sesayine umthetho onqabela ukuxotshwa kwabantu abehluleka ukubhadala irenti ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.